tiko namhla we enjoy our affirmative action kulama government set asides abantu abamnyama akulalutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility ikophilisini yabantu abamnyama.
So ukuqakatheka kwake kuka Martin Luther King singathi kugoqela abemsundu la besilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abansundu.
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona elikunanza lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi bese Martin Luther King ukwenziwa uthabe iholiday nini angisakhumbuli, nokuthi ukufika kwami lapha e-America ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresident owalifakayo ngiyabona ngureykini ngama-80s angisakhumbuli ukuba ungalungwabanini khonapho, kodwa mna lami ngifika lapha ngathola kulilanga elikhulu kusinawela namuntu.
So kule sikhathi linanza leli langa, singafundani thina njengabantu bokuza lapha, abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika ku-Martin Luther King umuyi?
Uyazi kuningi sisi uma ukubuza kanjalo, ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhona ukuthi sinanzwe. I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American kisethi liyana yokuthi even the most minor among us counts, ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje singabantu esilokhe saba le ku-ground kuze kube lanamuhla kulokhu kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho abantu abalokhu bekhuluma izinto zodla, angazi ukuthi kumbe ubona na bekhuluma kuthiwa i-justice bebona amazwe evuma bebona inkokheli zisiza phambili zixolisa abakithi labo kumbe bebona isifundiso khonapho.
Ebantwini abansundu balapha ubona bele nhlonipho na, bayazwisisa na ukuba na kutshoni khonoko kwenziwa ngu-Martin Luther King?
Kakhulu kakhulu abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone esingakufunda kulaba abantu. Akubona ungaze uyenze emachurchi la kuma-organization lezikolo uzabona ukuba into enjanani. Even le makhiweni ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lama-university, u-Martin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezinkosi zalapha yibo labo ko-Martin Luther King.